ngiloba bake ukhulumani ecengweni ubona njani ukhetho kaKembo Mwadi lo mnumzana Constantino Chiwenga
lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kwaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje yibungani obenziwayo uChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo phumile esikhundleni uRobert utabe ngumongameli kunjalo uChiwenga uthe zibuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo abayibiza ngesilungu badikhu so ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo ukhetha kamohadi I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqala khona so mna ngibone ukuthi bona kuyasisiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyiwusela ababebenza nje babajayelekile yasihlukumeza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje kutho phela akula muntu ofuna ilizwe libuthumele liye phambili kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu engathi abusuke ohlangothi abangasebenzeli lokhu kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle ilizwe komele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign ba-resign angithi kuba siyabona kahle ukuthi hayi labantu badensolo yokuthi ilizwe ayihanjiswa ngendlela ekahle but manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngingangenzi ikhulu mina sengiceda ngithatha umngane wami uDube ngimfake la ngithi Dube woza lapho ube ngumsekeli wami obviously Dube wona ngindlela ekuyeke ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele la bengitshela khona uzakwenza njalo kutho thina silento yethu esifuna ukuyi-push ngathi ngesilungu sile-agenda sile njongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu leZANU-P F ngathi singibandla lethu ngibandla lethu leDube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu savele sikwenza sekuyibungane nje lokhu kwenziwe lapho
ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazawenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khona
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into lizaphuma nje ukuthi kona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lasenza gibela indiza mtshina lami lamike bengithiwa acting president lami ngike ngitho ngithiwa elizweni lami ngikhona lami ukuthi ngikhonye njengendoda so njengoba ngikwenzela ifavor lawe ungenzela ifavor ndoda hayi chawula lapha nje siqhubekele phambili ngempilo yethu sikwenzelana nje bongani kube bona ngabe umbono wami kanje Dube aluba bona ukuthi bekhangele ukuthi ayilizwe libafuna ilizwe libe kahle ngithi why bengathatha bananga lalaba abamabandla aphikisayo maybe bathi bona okay njengoba kuzokwaba lo manyano okwaba khona waphakathi kwamabandla kusalo kodwa i-GNU njengoba uthi umnumzana ufangela la wayekhona kungaba njani ukuthi siqale ngoba sifuna ukubangela ilizwe lethu la simbizeni la eduzane laye aze kuhulumende la ngamaciko akhe kumbe abe ngumsekeli wesibili laye kumbe abe ngumsekeli wokuqala kamongameli bese sizabona khona ukuthi hayi nawanto injengokuthumelelizi ngokuthuthukisilizi lapha nje mambona ukukhethwa kwakaConstantino Chiwenga ibungane babo njengoba benzileyo ngoba nxa ngikhangele angikholwa ukubana uConstantino Chiwenga engabe ephezulu kulele labo leZANU-P F ukuthi ona sengabe lungele ukuthi abe ngumongameli ngeno and then kuyifuna ukuthi ona bafuna ukulungisa ibizo ngithi ngakuthi asithi owayengumongameli umgabo waphambanisa ngokuxotsha uMnangagwa kaphambanisanga yini ngokuxotsha uMjuru waphambanisa umjuru wayecabanga ukumxotsha so bona basebexotsha umgabo lo into yakhona Dube mina ngilasi isifisiko ngakho yalo actually sengidanile sengikhathile emoyeni ngalokhu bengikhangelela ukuthi njengoba sekwenziwe kanje kalekethekisa abazathi amaZimbabweni ziphambili isizalwane zeZimbabwe phambili ngathi Zimbabwe first but lapha sekuthiwa friends first yabona angifela lithemba
ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathinela kusasa
ngiyabonga lamba Dube ngikhuluma nithuma ngilapha okwamanje ngilapha beSouth Africa
okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho
yebo ukhulu ekhulumayo umama Sibongile
uKembo Mwadi lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinzayo lapha ubone ezibona ezokuthokona lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho
kancane ukutsho ngani kona
manje ngibhekile nje ikhabinethi yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho ukuthi uma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngaleyo ndlela engibona okuphethe ngayo ayithi opposition phathe engalibusa engaliphatha leli lizwe engalitshintsha ngoba thina vele la mina ngikubona kwami angiliboni itshintsho ezimbabwe ngibona nje kuyaba bad ways.
Hallo, sesilobana ecingweni. Dorothy, uyangizwa?
Ye, ngiyalizwa ye.
Injani impilo yakho ma?
Hayi, mina ngiyami right, injani yenu bani? Siyabonga ngohlelo.
Yebo phela. So wena ubona njani khona ukuzayenziwa umnumzana Kembo Mati kanye lo mnumzana uJwenga? Kuyaphumana khona?
Hayi, mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure. Kungayisukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona. So vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizana uPF and njengathi sinesivele eMathebeleland vela kusiphathi ngoba vele sihlala sincindezwele so sesilubona olunye uncindezelo nje egcekeni.
Umwadi kuthiwa ke uyabebambe khonokho kungazani kuhambelana national healing yokumanxeba phela ukuthi athotshwe. So wena ubona zani kuyaphumani khonapho?
Hayi, mina vela ngimthemba umahamadi kuthiwa ngibani umohadi anti ngoye-bed bridge lwana owayevele ekhona izitori zakhe ziningi. Uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu. Abantu babe sebekwesaba as a leader. So izitori zakhe lazo azilamehluko lezabomnangagwa. So mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho. Amboni nje singani sizazodubeka ukudlula lokho.